Isinkwa besithengwa ngamadola amabili alamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa lamhlanje sivuke sesithengwa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi isithumele uhulumende umlayezelo wokuthi amalunga ayo aseza kukhweza intengo yempuphu. Kodwa esinye isakhamuzi seBhinga esingumlaleli weStudio 7 sithi intengo yempuphu isivele isikhweziwe khonale eBhinga. Sithi impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu i-50 kgs ebithengwa ngamadola angamachumi amathathu lantathu i-$33 isikhweziwe yaba ngamadola angamachumi amahlanu lanhlanu i-$55. Konke lokhu kwenzakala kulokusilela kwamafutha ezimota elizweni indwendwe zikhwela mihla lemihla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi ubunzima bempilo sobufike kusibanga esibi kakhulu.
Hey, thina silokudana kakhulu njengabathengi and abahlali balapha eZimbabwe nxa intengo zethu ziqansa kangaka. Isinkwa esisithenga izolo sikhala sisiqansile nge-$2.30 namhla sivuke $3.35, $3.50 kwezinye indawo. So asiwazi ukuthi senzeni ngoba isinkwa into edliwa nsuku zonke malanga onke. So besikhalaza sile ukuthi khona uhulumende uyangenela kulokhu, at least acontrol ama-prices ethu ngoba nxa izinto zikhwela kangaka kuba nzima. Khathesa sisakwazi sinethi lo mchova sesibili endlini kumbe uzabe lokhu idola kumbe sizawuthola lawo sokuqanisile.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi intengo ikhanya ikhwele ngoba izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo lazo.
Lapha ekhaya sokumzima baba ngoba vele into yokukhwela leyi singani siyisheshini msebenzi ngoba isinko lase siyeqile sesifike ku-$3.50 khonapha. Lama ma-bakers asesizwa ngokuthi bona i-government isifakele i-civil servant imali zokona we-caution labo bahle bakhweza le. Konke lo mpupu lawo sihle wakhwela vele zonke izinto vele zonke zikhe zakhwela kakhulu vele kubi kakhulu lapha ekhaya.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngendlela umumo oqhubeka usonakala ngawo kungaba lokunye njalo ukutshengisela phezu konakala komnotho welizwe.
Nxa singaze sinanzelele eSouth Africa loba iRand lintshintsha liyehla kumbe liyakhwela kumbe iphethu yehla iyakhwela ukuntshintsha kwentengo hayi akwenzakali ngaleso sikhathi. So usuthi vele abantu beZimbabwe osobusiness beZimbabwe sebejayele khonokho nje vele ukuthi bajayele khonokho ukwenza ama-profit aphezulu ukuncindezela abantu nxa vele ungavele kube le nguquko elutshwana nje emsikeni omnyama sokungathiswa kwasiya phezulu kodwa yena umthulinciwe phela babesithembisile ukuthi bengaze bavule ukuthengiswa kwemali yangaphandle emabhenki interbank kuzakhuquka. Okay vele asakhuquka sokupha amaphilisi ziyabheda ngaphi izinto intengo zokona ziyabe zilokhu ezikhwela kusikela abantu bezimbawo uZulu ahlamuke ashajaji akwenzakali bangena ama-streetini sebeqala ukutshisa futhi ababesive kwenzeka khona esingawufuniyo i-civil war. Okufuthi okunye okungenzakala uhulumende uyakwanisa ukuthi ayethuke ngoba ungeza iy'ngungu zakhona izikhala kade zingeza ama-price control uyagcina setshela osobusiness ukuthi lingakhwezi intengo kumbe lingaguquli intengo kuzawaphambanisa kusukusala ama-shortages lana ngathi 007. So khathesi sofanele sokudingakala abantu abayingqondo ezithobekileyo abahlala phansi belungisisa ngoba sokonakele vele.
Uhulumende ekuqaliseni komnyaka wayethembise ukuthi kufika linyanga intengo yempahla ezitolo lembadalo ezijiyeneyo siyaba sezehlile.